Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ka 12 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sizivuliwe abantwana besikolo sekumele begqibele emakolitini egqibele ezikolo ezijeneyo bengelangitsho le mali. So lokhu kuba nzima ebantwaneni ukuthi kambe bengafunda kanjani bengabhadali inhlawulo zezikolo.
Abantwana abaningi babikwa bexotshiwe ezikolo ekuvulweni kwazo lamhlanje ngoba bengabhadalanga imali yama-school fees.
Ngakathesi sikhuluma sinje, so asilakudla njalo simelele amabhonasi esingakwaziyo lokuthi azakubuya sikhathi bani, azakubuya mhlaka bani. Amafizi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale kodwa asilathemba lokuthi azakubuya kumbe awasozakuya.
Izisebenzi zikahulumende ezilokhu zibheke ngawayizolo zimelele ukuthola iholo lebhonasi zithi seziphelelwa lithemba ukuthi izakuza ilimali. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokuvuselela lokuthuthukisa ibhizimusi lokwethekelelwa elizweni olwe tourism master plan seluqalisiwe ukuhluzwa njalo lukhangelelwe ukwethulwa kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaningi babikwa bexotshiwe ezikolo ekuvulweni kwazo lamhlanje ngoba bengabhadalanga imali yama-school fees okuyinto esolwa kakhulu ngababalisi labazali. Phezu kwemali yemfundo etshiyana ngezikolo, abantwana beprimary kumele bahlawule imali yezakhiwo i-building levy engamadola amabili kuthi abesecondary kumele bahlawule amadola amahlanu kusiya ngezikolo. Abazali abaningi bathi ukoma kwemnotho kwenza kube nzima kibo ukuthi bathole imali yesikolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ehlawulela abantwana abaswelayo ezikolo iPromise Foundation Austria. Umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi abantwana abamelanga baxotshwe esikolo.
Imali yeschool fees angkhona ziyashota ezindaweni ezijajeneyo. Imali vele nangokwayo elizweni kayikho. Izisebenzi eziningi aziholanga kususela ngekhefu lekhisimusi kuze kube lakathesi. Phinde kube njalo izikolo sezivuliwe abantwana besikolo sekumele begqibele emakholejini egqibele ezikolo ezijajeneyo bengelangitsho le mali. So lokhu kuba nzima ebantwaneni ukuthi kambe bengafunda kanjani bengabhadali inhlawulo zezikolo. Ababalisi nanko sisizwa njalo ihungahunga lokuthi kule ghost law bekhonona ngeholo labo. So kuba yinto enzima kakhulu ebantwaneni ukuthi kambe bengafunda kanjani, kambe imfundo yabo, kambe elakusasa labo limingaphi. Yinto engaziwayo ukuthi kahle kahle siyangaphi njengesizwe. Sikhangele kakhulu ukuthi yebo nanka nampa uZulu eZimbabwe omutha lo onguye okumele ekhokhele iZimbabwe eyakusasa. Nxa ingasatholanga mfundo kugcine kube nzima ukuthi isizwe eseZimbabwe singaqhubekela kanjani. Elakusasa alithembisi.
Siyazi ulenhlanganiso ehlawulela abantwana ama fees e-secondary lase-primary. Ngobunzima bemali obukhona lenelisile na ukuba ahlawulela?
Njengoba lisazi inhlanganiso yethu ibhadalela abantwana abalutshwana, siyafinyelela ukuthi sithole imali ukuthi sibhadale, senelise ukubhadalela abantwana abathe kaca. But ngokuswelakala kwemali sisuka sibe lobunzima obuthize. Bengwele bensebhinga kuzinsuku ezidluleyo, ngakutshela ukuthi abantu ebengisiza bemfonela besithi Nomzana Mleya, lo mntwana wami oqede i-grade 7 umele uye form 1. Ndinganceda, ngingathi ngithole amakhozi angeke ngiwabale.
Loke ngumnumzana Promise Moleya umqondisi wenhlanganiso ebhadalela abantwana abaswela imali yesikolo eBinga iPromise Foundation Austria. Kunjalo nje uhulumende ubikwa esetshele ababalisi abalezithupha ezingayisizo zokufundisa abasemasecondary ukuthi kumele bayofundisa eprimary nxa befuna ukuqhubeka besebenza. Asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo ngalolu daba. Ngakwelinye icele ababalisi ezikolo ezijeneyo babikwa bebengafundisi lamhlanje bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ikhuthaze ababalisi izolo ukuthi baqalise ukukhalala umsebenzi lamuhla. Sibuze isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Enoch Paradzai ukuthi luphumelele na lolu hlelo lokukhuthaza ukuthi ababalisi bengaye emsebenzini.
Yeah, luphumelele, but abanye bebengatholanga information. So sizamile ukuthi information leyo ifike and abanye bayasaba because okwenzakalayo last term ukuthi Public Service Commission yahamba and then abanye wakhitshwa ku-payroll. Ikhona kathesi ama-officers awo e-public service bakhona. So abanye bayasaba but siyabakhuthaza ukuthi ilungelo labo ukuthi nxa kukhona ungahambi kahle kumele bathengisele.
Sithola imbiko yokuthi abantwana abaningi baxotshiwe esikolo ngenxa yokubana behluleke ukuhlawula imali yama-fees. Likubona njani lokhu lina njengababalisi?
Lokhu akuvunyelwa because abantwana babala contract lesikolo. So abazali yibo babe contract lesikolo. So ama-heads abakhuthaza ukuthi balandele umthetho. Nga umntwana engabhadalanga i-fees kumele bona basebenzise indlela yokuthi bathole imali leyi from abazali bengakhiphi abantwana kwizikolo because abantwana babelungile ukuthi bafunde and then abazali yibo bale-contract ukuthi badinge imali leyi babhadale.
Ukukhalala umsebenzi kwenu lokho kuzaqhubeka kuze kube nini?
Njengoba ngithile izolo uthi injongo yethu thina ukuthi sikhulumisane lamanye ama-organization ukuthi sibambe ndaboni. Now sesibhalele incwadi ku-APEC Council kuthi ama-organization wonke aku-APEC Council sihlangane singayenzi i-organization inye layinye iyenze okwayo because kathesi asosikhathi sokuthi sitshengisele kuthi yiphi esikwazi ukuyenza lokhu. Kumele sibambane njengangithile izolo. So incwadi lethu kanti sekuzinta i-chairperson we-APEC Council.
Alo ke ngumnumzana Enoch Paradzai isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930-12080, lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zikahulumende ezilokhu zibheke ngawayizolo zimelele ukuthola iholo lebonus zithi seziphelelwe lithemba lokuthi izakuza na leli holo njengoba kungela okukhuluma ngelanga lokubhadalwa lanxa nje umongameli Mgabe kunguye owabathembisayo ngelanga likazibuse nyakenye ukuthi mpela bazayithola imali yebonus. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezisebenzi selicabanga ukuthi labanjiswa ilitshe ngalolu daba lwebonus. Nangu phela akula ofuna ukutsho ukuthi limali ibuya nini, kodwa ifana nje lezulu okuthiwa lapho lingekho kuthiwe melelani liyeza. Izisebenzi zikahulumende iningi lathola iholo likampalakazi kathese ekuqaleni kukazibandlela belibambe elokuthi limali yebonus izakuza. Eyo iningi ebelikhangelele ukuthi lizahambisa ngayo abantwana ezikolo. Isisebenzi sikahulumende, uNkosikazi Mayibongwe Ngwenya, Uthi kazi ukuthi uhulumende uyabe ethembiselani yena engenelisi ukugcwalisa lezo zithembiso okwenza kube lukhuni ukuthi bahlele ukuthi bazagcwalisa njani indingeko zemoli ikakhulu izikolo sezivulwa nje. Ukhonone kakhulu ngeholo leli lebonus athi bekumele batshele kusese lesikhathi ngali imali ingekho.
Into ehulu enzwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhlizweni zethu. Ngakathesi sikhuluma sinje so asilakudla. Njalo simelela amabonus esingakwaziyo lokuthi aza kubuya sikhathi bani aza kubuya mhlaka bani. Amafisi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale kodwa asilathemba lokuthi aza kubuya kumbe awasoza kubuya.
Unkosikazi Janet Sikhosana uyisisebenzi sikahulumende njalo engomunye wabalwela amalungelo ezisebenzi. Iningi lezisebenzi uthi azenelisi ukubhadala indleko ikakhulu emadolobheni okuyikho lapho ibonus ephathisa khona okokuthi nxa ingasabanga khona iyabe isiwuchithile umuthi inkonyana. Lanxa bekhuthaza ukuthi izisebenzi zisukume zimele amalungelo azo uthi lokhu kunzima ngoba kulokwesaba ukuthi umsebenzi ulakho kuphela kungakho abaningi bafela phakathi.
Iproblem ukuthi abantu bayisaba. Maybe bayiqondise ngaba advisors siyabe sibatshelele eceleni kumbe bazaxotsha not knowing ukuthi it's actually they are right. Ngapha kule zinto kule electricity zisa ngapha iyabheda amanzi ayabheda izikolo ayithi isituation yakhona kayenzi.
Esinye njalo isisebenzi umnumzana Godfrey Mawere uthi sokusobala ukuthi uhulumende usesehluleka ukunakekela izisebenzi aziphe imfanelo okungayisikho akade bekukhangelele ilizwe lithola uzibuse.
Sasikhangelele ukuthi izinto zizaba ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa sibona uZulu uyakhonona okumangalisayo. So esasikukhangelele njengamaZimbabweans ayisike sikubona kusenzakala akukuhle esikubonayo njengesisebenzi. Ilizwe ilizwe ngokuba lisiba umkhonomi wabo ukhuphuka ikwesikwaziyo.
Kumaviki aphelileyo, umphathintambo wezemfundo, uProfessor Jonathan Moyo, ulethe ukuxokozela ngemva kokuba ethe kuyadingeka ukuthi uZulu akhulumisane ngokuthi ziqhubeke na izisebenzi zithola ama-bonus kumbe lolu daba lukhangelisiswe, kuqathaniswe lomsebenzi owenziwa isisebenzi anduba sinikwe imali. Lanxa kube lokucunuka ngalenkulumo, kusobala ukuthi uhulumende kanye lamankampani amaningi ngasenelisi ukubhadala izisebenzi imali. Kodwa kungakhathalekile isimo sesikhwama semali kahulumende, izisebenzi zithi zona zibambe elikantulo lapho elathenjiswa ibonus kungakho kabhadale uhulumende ayekele ukubalisa amabala engwe. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokuvuselela lokuthuthukisa ibhizimusi lokwethekelelwa elizweni olwe tourism master plan seluqalisiwe ukuhluzwa njalo lukhangelelwe kwethulwa kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthi ibhizimusi leli lilethele ilizwe imali engafika kumabhiliyoni amadola amahlanu i-5 billion ngomnyaka. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembi utshele umsakazo we-ZBC ukuthi lolu hlelo lukhangelelwe ukuba libhayibhili kwezokwethekelela. Sixoxelwa ke waba ngumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Thembi Nkosi Sibindi othi imizamo kahulumende le kayisoze iphumelele ngoba uhulumende evele ezehlulekela ukubusa.
Victoria Falls khangele phela ukuthi Vic Falls yi-7 wonders of the world lapho kuhlangana khona ama-tourists especially umhlaba wonke. Kodwa okwakhathesi eminyakeni emlicwane edlulileyo kunzima ngoba amahotela akhiphe abantu emsebenzini, abantu sephongubizwa ngaba ne-business babiselwe ezindlini. Akusela la tourism esingakhuluma ngayo ukuthi tourism ikhona, ikhona yini e-Victoria Falls, akusela. Ngikhuluma nginje so you find ukuthi emahoteleni amakhulu amaningi ngama-10%, 9% okuphela. So ukuthi bona ama-receipt amahotela arana i-losses enzima kakhulu kulamali abayenzayo because umkhonomo welizwe ume kubi njalo iZimbabwe bayiclassify as expensive destination ukuvakashela. You find amahotela eZimbabwe they are cost 100 something dollars, $150, $200
okanti ngahamba semotel South Africa yipi around $50 per night.
Yes, yabona uhulumende uthi yena kule mizamo ayenzayo yokubana ilizwe lamukeleke kugcwale abantu abathekele abayethekelayo kunye labona bamavele behlala eZimbabwe. Ubona njani imizamo enjalo?
Yabona uhulumende esikhuluma ngaye lo uhulumende ukukhuluma. Ngukhulumende othaka emaphepheni senza ama diagram senza konke okuhle angakwenza ngobathi ukuimplement ama resolutions akhe uhulumende wangkhona uyehluleka. Sengenza bonke sebezama konke bakukhuluma ngomlomo kuphelele emlonyeni nje akulanto eyinye abayenzayo ngaphandle ukuthi bakhulume 35 years kathi sele bekhuluma ngokwakha bekhuluma ngokupromote tourism bekhuluma ngalokhana lalokhana kodwa sikabona even one kwangkhono sokuphumelela kwenza ilizwe laba ne-tourism kwenza ilizwe abantu bathabe kwenza abantu bonke abeZimbabwe babe lobuku lokukholwa ukuthi ya sikuhulumende osikhangeleyo but ilokhu esiphethe sihlupheka sisiya phambili njengelizwe lokhu esihlupheka sisiya phambili njengabantu beZimbabwe imisebenzi iyavaleka kulalutho olukuhambayo uhulumende lo vele into ayenzayo sengumhulumende olwa labantu aseyuhulumende okupromote abantu beZimbabwe ubasebantwini abantu bonke badubeka kathesi.
Hello ke ngumnumzana Thembi Nkosi Sibindi owake waba ngumeya wedolobho le Victoria Falls osongwe bandla le MDCT ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le e Victoria Falls. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje ke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela inhlupho ezibhekane lezifundi lapho kuvulwa izikolo lamhlanje. Uthumelani ke i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ebona ngenhlelo zabantwana emhlabeni jikelele United Nations Children's Fund UNICEF kwele South Sudan luveze ukuba isilinganiso sengxenye yabantwana elizweni lelo kaliyi esikolo ngenxa yempi yomdeni ekhona ikakhulu abaphakathi kweminyaka emihlanu lelichumi lanhlanu. Phakathi kwamaviki ayisithupha edluleyo ekhefu leChristmas lelomnyaka omutsha kulabantu phose inkulungwane ezimbili 1800 bakwele South Africa abafele engozini zomgwaqo, iningi lazo kufunywana ukuthi abatshayeli bangene kulezo ngozi ngoba bebetshayela benathe utshwala. Umongameli Barack Obama wethula umbiko wakhe oqakathekileyo omnyaka we-State of the Union Address. Lo mbiko ngumbiko wakhe wokugcina embusweni wakhe uwethulela edale lephalamende lelizwe lakhe ele-Congress lamhlanje ntambama. Ukhangelelwe ukwethula akukhangelelanga ukwenzeka kunyanga ezisele kulomnyaka wokugcina umbuso wakhe. Umgcini sihlalo webandla le MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo utshele Studio 7 ukuthi uObama kulumbiko akakhangelelwanga ukuphatha udaba lweZimbabwe kodwa uzakhangela izwekazi le-Afrika lonke.
Ngokubona kwami, I think kubalulekile ukuthi address abantu be-America the way abona ngakhona ukuthi ukubusa kwakhe kutshintshile isimo. Ngoba imisebenzi isitholakala, ama prices have been stabilized, for instance the price oil is at the lowest that it's been in over 15 years at $31 a barrel. People now about according to bathavele and even ama-flights lezi zinto ezinjalo sezichiphile. So ngathi uzo-emphasize how indlela improve ngakhona i-economy ye-America le msebenzi. I-unemployment isiphansi, uyithole yena ku-10%, useyehlisile wayifikisa ku-5%. So I think izinto abekhangelela ukuthi a-emphasize ukuthi abantu babone ukuthi i-term yakhe isebenzile ekuphucukiseni impilo nokuthuthukisa impilo yabantu base-America.
Yes, siyabona njalo uzakhuluma ngabantu bokuza eMelika, lokho esingathi yi-immigration. Ubona ni khonapho-ke angabamba labantu abavela e-Africa yini?
Yeah, I think Obama has been clear ukuthi yena intention yakhe ukuthi umhlaba wonke jikele impilo zabantu zikhuphuke. And ngakho amagedi lapha e-America, I think, wawavula in terms of ukuthi abantu abafuna ukubuya lapha legally. Nguye umuntu obe very strong ekudiphotheni abantu abalapha okungekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo omgcini isihlalo webandla le MDCT eMelika abekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Abamanyano weZimbabwe Divine Destiny bathi bazavuselela imithandazo eyenziwa phansi kwesihloko esithi iTides Amara Prayers kunsukwana ezizayo lanxa ke yaphazanyiswa ekupheleni komnyaka odluleyo besithi akekho olelungelo lokuba vimba ukwenza lokhu ngitsho wona amapholisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi wenhlanganiso le uBishop Anselmo Magaya uthi khona bezasungula umkhankaso wokuqhutshwa kwalomthandazo anduba baphume losuku lokwenziwa kwawo kunsukwana ezinlutshwana ezilandelayo. Kungasidaba lukaiTides Amara kuphela oluzathandazelwa, uMagaya ethi kuzogoqela lezinye izehlakalo ezifana lokunyamalala kwalondoda kusukela ngenyanga kaMbimbitho nyakenye kuze kube lamhlanje engaziwa ukuba ukuphi. Umfundisi Rogers Tekwa olilunga leZimbabwe Divine Destiny ulugcizelele lolu daba lokuvuselelwa kwemithandazo ephathelane lokunyamalala lokuhlukuluzwa kukaZulu eZimbabwe ngoba etshengise umbono owahluke lowenkokheli yeZANU-PF.
Ama-prayers ka-iTides Amara azoba khona. Silesifiso sekuthi singasithandaze phezu kwendaba leyo ukuthi inganyamalali. Then indaba ka-iTides is not ayisiyo yodwa nje esinayo lapha esimele siyithandazele. There are many other people that disappeared. And then sinabanye abantu abazodisappear maybe in the future. So we are going to make it as a landmark ukuthi kungabi nezinto ezifana nalezi.
Akukho okuzavimba ukuqhutshwa kwale mthandazo njengalokho okuthe kwenzakala nyakenye lapho iphazanyiswe ngamapholisa, kutsho umfundisi Tekwa.
Asiyekeli ukuthi siyenze lokho ngoba in the past sake sahamba kuyebona u-commissioner uChihuri over ama-church events esasibayenza. Then he assured us ukuthi singabona abantu abazama ukudisturba any church event somehow. Siyabuyela kuye siyekhuluma naye. So sizazama ukuthi sikwenze lokho.
Nyakenye ngenyanga kaNcwabakazi, amapholisa ephazamise umhlangano ofanayo ezishabane wokuthandazela udaba lokunyamalala kukaZamara owawuqoqwe ngabenhlanganiso yinye eZimbabwe Divine Destiny besebenzelana labebandla le-MDCT. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
IBotswana ikhonona ngabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni bethesa umlando wokumemethekisa imikhuhlane yezifuyo kanye lezilimo. Isithi lokhu kufaka engozini ikusasa sesiphala sokudla salelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaveroni kwele Botswana.
Ugatsha lwezokulima kwele Botswana luthi alujabuliswa indlela izizalwane zeZimbabwe eziletha ngayo umkhuhlane yezilimo kanye lezifuyo elizweni lelo. Umqondisi wogatsha lolu umnumzana Halitsiwe Ramokopane uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni yibo ababuya bethwele imikhuhlane le. URamokopane uthi imikhuhlane yezilimo kanye lezifuyo iyingozi kusasa kokudla kweBotswana. Uthi baqhuba besiba lo mkhuhlane omlomo lamasondo i-foot and mouth kuzifuyo kanye lezibungu zezithelo ezingena zivela eZimbabwe ngabazothengisa izilimo ezifana lempita. Umumo mnotho oqhubeka usiba umubo umalisayo yobamba amandla abezimbabwe ukuthi bezibone bethola sebethengisa imbida esitaladeni zeBotswana. Unkosikazi Grace Chiwelu uthi isimo ekhaya yiso esibamba abantu ngamandla ozothengisa eBotswana.
Sesiphila ngokuthengisa, wonke umuntu uyathengisa, imakethe kayisekho, yikho sesingena kweleBotswana sizama ukuphila ngokuthengisa imbida, ama-vegetables.
Umbono kamnumzana Jafet Ncube osebenza eHabron ukuthi udubo lolu lulingana lohlupho lomnotho welizwe weZimbabwe esithi alusoyo luphele ngaphandle kokuthi isimo esizweni sibe ngcono.
Isiqoqela indaba ye-economy yeZimbabwe. As long as indaba le-economy yeZimbabwe ingalungiswanga wengasolvanga, ama-challenges anifana nalona lawa they'll keep continuing.
Ngokunjalo iBotswana ithi izafaka amanyathelo aqinileyo ukwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane yezifuyo lezilimo. Ithi wonke umuntu oyingena elizweni uzamela akhuthuzwe impahla yakhe kudinga ukuthi kathwalanga izilimo kumbe inyama evela eZimbabwe. Kodwa uNcube uthi iBotswana ingabe isilwa impi engeke yayinqoba ngoba ngaphambilini behlulwe ngabe eZimbabwe abangena emthethweni elizweni leli.
Okokuthi iBotswana ingakhuluma kathesi ukuthi izavimbela ama-illegal immigrants ukuthi achaphe. Achaphele umkhuhlane ambontu ngasebenza. This has been going on for quite a long time. IBotswana has failed ukuthi ngathi ivimbele abantu ukuchapha illegally ifence bebeqamule becibhoda ambontu ingathi izalungiswa kathesi.
IBotswana ithi ilethemba lokuthi ukusebenzelana phansi kwenhlanganiso ebona ukumemetheka kwemikhuhlane emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa abalisa iBotswana, Namibia, Zambia eZimbabwe kuzanceda kulolu dubo. Inhlanganiso ebona ezokulima lokudla emhlubulweni womhlabeni wonke jikelele e-Food Agriculture Organization iphathisa amazwe omane ngemali yokulwisa umkhuhlane lo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrungu leBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya, lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC. Loliwe ingoma kaZahara isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Abantwana abaningi babikwa beqothiwe ezikolo ekuvulweni kwazo lamuhla. Izisebenzi zikahulumende ezilokhu zibheke ngawayizolo izimelele ibhonasi seziphelelwe lithemba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilayo.